Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi leminye ezaqhutshwa kusasa. Yiziphi ingoma owazihlabelayo la?
Yaba ngumakwenzeke nobakamla bakhulule noumoya wami nogoliyani.
Kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo? Uyaletha inzuzo, uyaletha ukuthokoza, usebenza njani?
Manje mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi, kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile empilweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo. Kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba lokuthi isipho yinto esenhlizweni oyakuthizwa ngisithi uyenze ukhululekile ukuthi kunento yinye oyenzayo kumele uyenze. Ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuphakanyiswa kwabantu abanjengathi abasathunayo njalo nalena le festival ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le parliament sicele ukuthi cela nani lisincedise ma-ministers yama-benti zonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame lathi. Akukho lula ukuphakama emculweni ngoba mina senge-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu engisacathu.
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigcila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kule mgoqo ekhona nxa sibaqathanisa labasemadolobheni?
Emaphandleni akukho lula engikubonileyo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to abasemadolobheni. Emaphandleni basemuva kakhulu, esicela kakhulu umncedo nokuthi mhlawumbe kungaba kusemaphandleni kuma-god point kufaka izinto ezinjengabo-studio ukuthi abantu babekwazi ukuthi bancedisiseke.
Leyo bekuyingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi. Sizwe njalo umculo kaMtombi yabelungu esithi Ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi Hlala Lami. Lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhululwe, lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.